Lam le lan tuan dui,
lam le
lam le lan tuan dui,
lam le
lam le lam shui shui,
lam le lan nam pa ba fu ren buna.
Kwenze mapandeni lamhlanje abafuya inkukhu enyakatho yeKwanda bakhala ngemikhuhlane esiqede inkukhu zabo njalo esibangela ukuthi baswele imali yokuziphilisa. Wapethe Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zithi inkukhu lezi zifa buthumuthumu zonke ezimakhaya ezilethambo eliqinileyo lezezikhiwo ezilethambo elibuthakathaka. Abaningi basola uhulumende besithi ukhanya engazihluphi ngokusekela abafuyi emaphandleni nemfundiso kanye lemithi yokuvikela inkukhu zabo emkhuhlaneni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyisakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi sesiphelile inkukhu esigabeni sabo.
Amasiyani asuke afe wonke, kube khona eminye imikhuhlane nje yenkukhu layo esuke ibe khona. So kwesinye isikhathi wena udoze, omunye engadozi, kugcine sokusifa lezakho esingakwaziyo ukuthi kumbe kuyabe sokubulawa ileziyane ezidozwe, ngoba abanye bathi ezidozwe ziyafa. Ezidozwe lazo sezisifa ngendaba zokuthi abanye bayalila ukudoza. Ilihluphe esihlangana lalo mayelana lokufuya inkukhu.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi eNandeni, Mnumzana Dennis Moyo, othi lanxa inkukhu ziyake zithontiselwe, lokho kuqhutshwa ngendlela engaqondanga.
Kuyabuya abantu kuthiwe bona abantu laba bazahamba bethontisela inkukhu. Uthi uyananzelela umuntu abamnika lowo muntu uthi ayithontisele inkukhu, yena uvele kafuna ukuthi athontisele zona zakhe. Njalo lama measurements lawana aphiwayo ukuthi umuntu lowo usebenza just okay drop, uthola ukuthi umuntu lwana uphelele at least kumbe ngithi emizini emibili kuphela. Le eminye imizi ayinjani awusafikanga. Bese kusithi-ke lezi ezinye inkukhu ezingavasinethwanga sezithelela lezi ezinye inkukhu, sezinjani sezisifa inkukhu zethu ziphele.
Uthi njalo ngabe uhulumende uyasekela abafuyi benkukhu ukuze benelise ukuziphilisa ngoba ingekho imisebenzi emakhaya.
Uthola uhulumende ubhizi ugijima onikana labantu inkukhu, onika labantu abangela zivaya amabroyila ngingafika kuyindawo lesi emzingwane esikithi, ngathola bebhizi ani bephiwa ama-150 amabroyila. Kodwa uthola ukuthi nomuntu wakhonakala zivaya. Uthi ngabe uhulumende ozisayo aqale anike abantu izivaya, siyagwanisa ukuthi angasinika izivaya bese sisenelisa ukuzifikela inkukhu zethu ezemakhaya, ngoba vele izo inkukhu ezinjani ezile production. Le mithi yenkukhu vela siyitholi sibila, siyitholi sibili uhulumende. Uthi uya ema-famous lapho iyadura.
Umnumzana Lindwe Nkalo isakhamuzi esibone eGwanda North njalo engutshalimana wenhlanganiso yabafuyi benkukhu zesikhiwa eGreen Pastures Livestock Association uthi abafuyi benkukhu kumele basebenzelane ndawonye ukuze bathole inzuzo.
Sesikwanisa ukufuya izinkukhu eziningi ukuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuthi sibe lama-700 ngenyanga eyodwa. Sesafunda lapho kungathengiselwa khona izinkukhu zethu le marketing department lethu njenge-Green Pastures. Siyathengisa eGwanda, sithengisela kibokhulenti, kibo-Afghan butchery, lamanye ama-restaurant akhona phana eGwanda.
Unkala uthi bangamathumi amabili kunhlanganiso yabo njalo bayenelisa ukuziphilisa lezi muli zabo ngemali yenkukhu.
Sesikwanisa ukuthi abantwana baye esikolo, ama-school fees kawasahluphi kuma-members ethu, amabhuku, ama-exercise book bayathenga. Ukudla nxa sokuthe kwaba indlala njengalapho esisuka khona, bebencediseka kakhulu abazali sibili, ngoba eyokuthi bathengele abantwana impuphu ibitholakala ngalolu hlelo lokufuya amabroyila.
Inhlanganiso ezimele e-Hand in Hand iqhube umhlangano labafuyi ngolwesine esibona lapho abaxhumanela bezinye ingatsha ezibona ngokufuya kwenkukhu. Unkosikazi Nami Dube okhangele inhlelo zentuthuko e-Hand in Hand uthi baqhubela umhlangano ukuze abafuyi benelise ukuthola ulwazi ngokugcinwa kwenkukhu ukuze babe lenzuzo lapho bezithengisa.
Injongo yanamuhla e-business indaba sikhangelele ukuthi siqinise ubudlelwane phakathi kwabalimi esisebenza labo kanye nabo bonke abaphathelane nokuncedisa ukuthi inkukhu ifuye ize iyovuthwa ithengiswe ekuqineni.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Enathi Mhlonga ongumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni iyehlule. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga
Albert.